It's an awareness march to promote nonviolence in our elections for the 30th of July. So basically, people will be holding placards, they will be wearing T-shirts, they will march from one end to another, they will be in one place, they will not go anywhere near where the other demonstration or whatever the event is happening.
Lokhu kwenzelwa ukuthi abantu bakhuthazwe ukuthi kungabe lodlakela mhlaka 30 ngoNtulikazi lapho esizakwenza khona ukhetho lwelizwe. Abantu bazabe bethwele amabhakani egqoke lezembatho zebandla lethu besuka endaweni ezithize besiya kwezinye. Kabasuze baye lapho okuzabe kulalabo abayabe betshengisela emigwaqweni ngesikhathi esifanayo.
And the talk since the inauguration of the president is about the free expression of the will of the Zimbabwean people. Now, everybody is singing from that same hymn sheet.
Umongameli welizwe usekhulume kakhulu ngokuthi kumele kuqhutshwe ukhetho olubalulekileyo lonyaka. Sifuna ukutshengisa ukuthi siyakusekela lokho. Lokhu yikho okukhulunywa ngamalunga ebandla le-ZANU-PF wonke. Sonke sikhuluma ngakho ngoba lokhe wangena esikhundleni umongameli ukhuluma ngokuthi uZulu kumele akhululeke ngokwenza akufisayo.
The essence of democracy is coexistence of plural ideas. So, the MDC have got their views. They have got a free play to express such an idea. ZANU-PF has got its ideas. They are expressing it. There is no idea which is said to supersede the other.
Lokhu kasikwenzeli ukuthi sivimbe labo abazabe betshengisela ngesikhathi esifanayo. Ukukhululeka kutsho ukuthi ungenza okufunayo ngesikhathi kulabanye abenza okunye. Siyakukhuthaza lokhu ngoba abantu babona izinto ngendlela ezehlukeneyo.